sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Usukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela obhadaya moyo ovunyelwe umthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele kuhambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabobaba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalathulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupha lane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19, abaningi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupha asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho-ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu ukuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu ajiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphingaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangenamsebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelala. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane usuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba umqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini. Lokulandela abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations, abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho-ke umkhuhlane njengoba iyiflu inje hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bedidibele ngokuphiwa kukadokotela obhadaya moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye-Drugs International okukhanya ilabaqondisi abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Ngwaya usentelongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi uNgwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana loMnangagwa. Okwamanje uDokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye lokhosazana Barbara Danyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Ubukhona ungazani ungathembeki elizwe leZimbabwe
abahlulakala bekuma pictures lo president isikhane esiningi bajale ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawudlawu abakuhambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident aloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethathe ipicture layo. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe igombolozele i-corruption. Wakhangela kunesikandali se-COVID-19 ese-drugs like ikhampani labathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebonakala kuma-pictures weloMnangagwa from 2019. UMnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonate $60 million. So ngabe lokhu president namanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyishuka khotha abantu bethi hayi upresident akekho upresident umsura upresident uyazama lokhu lalokhu akusilo qiniso lokho.
Holide ngamafutshane ngampendulo ubaba
i-corruption ayikho njalo asifundi justifya ukuthi siyibambathe kube siyivale kodwa engikuthileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umntu esethethe ipicture nopresident kumbe esiwaqhubilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayithushela abanye laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasesethuka sethulekisa into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo ebiyiko mina ngijabile lwana undodo we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena ube le thuba elokuthi ukhulumisana nopresident kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe umzukulu wakhe kumbe ubani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucimisenza into engayisiyo. Upresident galasidingeko sokuthi ayezi-corrupt why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lokhe yabo kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresenta izinto abanye bebe bezomtshela into engayisiyo sesikubone loku kaningi kade sisikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sile mali sigqele imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma utona imali zakhona kazikho. So they've misrepresented us. That is more than I was stand still. Since then, there were NRZ. But we have food, but yes, the money is gaga, very sensitive. Vusa, Ulanu, and Vuga, and Chai, and Rapa, and Ya. About when she may actually say, Bengo, Lulu, and Gan. But can you know? Namanga for the CMDA, Kuluma. So a lot of people who come by the in this representation, Abanya Benza, I'm a corrupt activity. Yintumelesi zikhangele zona leziyana and then sesizipluka out omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not just generalize for the president to be corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was
say hold on,
yeah.
sifake kube imqoka ukuthi kona laba abakwenzayo asibakhipheni sibamele esibafake egcekeni lapha siphile ngabo bona labana hayi khona ukuthi sibe sizokusibambatha izinto sithi hayi vele system corruptedbantuoa sisebenze ngabo yikuthi into yethu isilungile.
Siya kumama uBarbara Tanyanywa eBrithani.
Abalandaba labantu Gibbs batshontshe izimali, batshontshe baze batshontshe le mali ze-COVID ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu iimuli zabo yizo esezinothile, abantwana babo basebenothile, umnangagwa yena ngokwakhe uyihlelela ukukhulela okokuqala okumele ukuthi nga uyaziphuza njengomuntu omdala achiyane lento zokutshontsha lezi akhokele ilizwe leli kuhle abantu badle basuthe. Ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile, umthuli Ncube uyazihlulekela laye kumele ahambe, uminista kwe-health umoya uyazihlulekela kumele ahambe, vele bonke bamele bahambe Ncube because they are just useless.
Kolide umzini lapho umama uTanyanywa ekhuluma akuphose lapho ngamafutshane Kolide.
Ngiyabuza umama uTanyanywa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entweni ngiyisho leyana ukuthi kona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi kona sithole i-solution to any problem sikhangele irukhoda ngendlela ethelelekyena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-lead zento zonke bakhona abantu abakwenza imisebenzi naleyana ama-line ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labantu abantu ngale sebesenza lokubana sebesenza into engayisiyo emiyebikweyo lokhu kukhulumela ivini ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi kona iglasi esisinike 60 million. I am very sure yinto abayifika yona leyo bayitsho kuye nayikhuluma ithaba ukuthi nxa abantu besezimpilo ezikangaka asikubikeni ngaphi esizweni sonke ngazange akhulume ngekeza onomqedo konapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wobuntu khona so itis something ayebikelwe ngendlela leyo kodwa sokuphuma ngale labantu abantu asebeyenza ama-netcapis ngoba yena upresident kona ngasuze ahambe yosayina i-contract ngale phansi ngale phansi thina sezokuna yinto abantu esizikhakhaziana and deal with that and deal with it decisive ukwenza ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across.
Angela umnangako wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around uRobert Mugabe, uRobert Mugabe sowafa ama-criminals laba babewacambile lokhu ekhona they are walking spot free okufunira babanjwa kathesa sikwazi lokuthi baya ngathi beyitshontshe imali zenasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi bakuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kurayithi a-different party yakhe oJonathan Moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda ipati yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dule wenda siyafunda kumbe kasifuni
usis Barbara ngabe kwazi kona angigabuli lutho njalo angidefendi lutho ngikhulume udala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa inside of a firing squad mele kuhle kube lingcwaba ngoba bayasilimaza bayasibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite khona sisingagxili ngakho uphoke ufuna ukuphenta into le ngebrashi nje enkulu ukuthi hayi upresident nakangu-corrupt uwenzele ukuthi uthi u-corrupt
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyalutha yinto esiyaziyo leyo lowo abambaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hhayi bayenza umsebenzi yokufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
ngasekudala
ngoba ulobudlelwano lomnangakho
wenza futhi kathele kathesi ndikhangele i-informal sector isifile abantu bayafa ezindlini ngendlala silama-minerals agcwele ilizweni yonke kodwa siyahawu
lapha sizwe umnumzana J Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyanywa olwela ilungelo likazulu bexoxa le Studio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 la ku 15460 kilowatts shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni le-Tulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
wenzi bomandla
lova bamkhulu
masiko. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili sixoxa ngodaba lomalobolo. Yilo baba uNqondo Banzi Magonya, lo mama uShila Sibanda, lezingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo ukuthi iZimbabwe itheyo ni very qala ukuba khona. Sibuswe ngumuntu obengafuna ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje ngokwaMthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele sinomdabu kwakwethu, silesintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, ngimnikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Sinabantwana bezinkanyezi.
Ye, masibanda konapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho? Kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda.
Awuziloboli, Dube. Into ebulalayo ukuthi sokule mali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangizazikhipha, asithi ngiyazilobola, mbenza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizikhandise kulowo muntu, zibuye futhi zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi, sike sibuyeleni esintwini sethu, kuhlale phansi, kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi ke Magonya konapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona, ukuthi phela nxa ukhuluma labokwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedphele ukulobola sula amalobolo, likhulume likholisa kunjani? Kwakunganjalo kudala.
Bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocekileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo kumbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi ngibuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngiku-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umntwana behlukile ekhaya la. Umamazala ngihlonipha ngedlule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabi ngumama wami ngoba inhloniphe ngini kumamazala edlule ngini kumama ongizalayo.
Ethelele ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obanzi Magonya. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe-Father's Day. Sithinte abanye abalaleli bethu kuWhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-Father's Day. Lawe ulakho ukuphosela amazwi akho, ulakho ukusithinta kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga abalandeli kukhonjuswa ukuthi i-Father's Day bengakwazi ukuthi i-Father's Day. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni, ngiyogcinekile ncube. Ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani, igama lami Nguvusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwasikhobokhobo. Ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami onzalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje. Sabonga kakhulu baba, kuningi esikufundileyo kuwe and kuningi esisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi kwe-Studio 7, basakazi abahle esibathandayo. Lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele mfoka amashelela, ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda ku-PH 77. Ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela mfoka amaginyi phepha, ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami. Ngenhlanhla ke usaphila, ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho, ngendlela yokuzehlisa, ngendlela yokuzithoba, ukuhlonipha abantu besifazane, ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi, igama nguPaul Ndlovu, umfana walefulaphuzi kogodla kwamahlaba ithiwa mavula mpondo mavula kuvaliwe. Mina ngelanga labobaba yaze ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya, baba musithiyela sitiye ngoMeyi mhlaka 17 May. Kodwa-ke ngithi hayi, lala kahle qhawela amaqhawe, ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi, siyabonga mthwakazi omuhle, kodwa isikhathi yiso esingasavumi. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami. Mdala Siziba Msayigwa Vekithemba Hove, kuwe mdala ngithi ngiyabonga. Happy, happy, happy Father's Day. Ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo. Mthwakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni weStudio 7, 8 to 9 PM. Zulukandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba kuTwitter kanye laku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe esikuphathelwe nguNtungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Yeah.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngontungamile Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa, lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga inkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ukubana izinja esizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha dinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucatshileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abe sesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluletha uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba anga phakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwa mhlawumbe labangakholwayo ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ukubana uphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umntu uma kuwukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batale uba uzibani ukhona, ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi xa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamanzi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo. Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazizibuyi kwabanye abantu ngoba vele kabakwazi lokuthi bakhulumane. Umuntu uphonge uphahluka nje uze phonge ukukhuluma le nto ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonge ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza, asinika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathi xo ingcele emlonyeni wethu kakuphume ubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobona naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakel Dala untungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Kusukela abantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belomkhuhlane lo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.